wamaZulu weZimbabwe usesebenzisa indlela ezehlukeneyo zokukhulumisana ezigoqela ezebulenjini be-internet lakubomakhala ekhukhwini ekwenzeni ingqeyini kusukela ekuhambiseni imibiko kwezamabhizimusi ukuzijabulisa lokwenza okungekho emthethweni kodwa uhulumende weZimbabwe uphakathi kokupheka umthetho wokunqanda abasebenzisa ubulembu ngendlela ayithi iphazamisa inhlalakahle elizweni. Imbiko kaChombo ithiye abantu bethukuthele bethi amalungelo abo akusisekelo sombuso angahluthunwa yimithetho engacaciyo ngoba isisekelo sombuso sibapha lawo malungelo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo kaWard 17 koBulawayo uthe uChombo kayeke ubethusela ethi imithetho isibancindezela njalo ibaphilisa nzima.
Ngizubuhlungu kakhulu ngendlela uChombo abeka ngayo le government yaseZimbabwe ukusethusela lokusincindezela thina njengabomama. Kuba nzima ukuthi siziphakamise ngoba kusuka omama besebesesaba ukuthi ngingasebenzisa lokhu kuWhatsApp, ngingabotshwa, ngingayenza lokhu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaChombo ibuyisela muva intuthuko ekhona ezweni kwezamalungelo.
Lokho kukhulunywa ngoChombo sibona ngani kubisele muva amalungelo oluntu? Sikhangela kakhulu isekelo sombuso esitsha lapha izizalwane zeZimbabwe ekumele zikhulume khona zikhululekile zingayisabi lokho esikuthi ngesiNgisi freedom of expression.
Isikhulumi sebandla lezaphu uIphithule Maphosa uthe kusobala ukuba umbuso kaMgabe ngoncindezelo.
UChombo uyatshengisela sobala ukuthi umbuso wabo loMgabe ngoncindezelo. Nampo sebethatha amalungelo abantu esithi freedom of expression besebenzisa indlela zokuyethusela abantu. Asivumelani lakho njalo kumele becabangisise bebekwazi ukuthi babusa abantu hhayi idoli nje abamele batshele into zokuyena.
Obona ngezokusakaza lobulembu emisa Zimbabwe unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uthe sebephume lohlelo kuWhatsApp lapho intatheli izindaba ezithi zingabotshwa kumbe zihlukuluzwe nguhulumende loZulu batshaye ucingo okungelambadalo bebasize.
Emisa Zimbabwe ayisiqalisanga lamhla ukusebenza lama-journalist. Sivele sile project kumbe iprogram yethu esithi Media Defense Fund ekhangelele ukuthi yakuncedisa intatheli izindaba nxa zisebenza ungathola ukuthi kube lokulwa kumbe ubotshiwe ngokutholakele endaweni okulomsindo kuthiwe. So sithe kungcono sibe le toll free number, inamba yokuthi uyatshayela emisa ungadingi airtime. Iinamba zakhona zithi 0778 443 7338. Ngiyaphinda njalo 0784433738.
Ethi ngemva kwalokho uma intatheli izindaba zibotshwa bahle bangene kuhlelo lokudingelwa igqwetha lokubamela bebona njalo ukuba imuli igcinekile.
Nezehlakalo ezibekhona ama-demonstration abekhona kube kutholakala ukuthi ama-journalist alakho ukuhlanganiswa labantu ngoba amapholisa abengaboni ukuthi ngama-journalist. Uyabo uzathola ukuthi ngikathesi silungiselela ukhetho luka-2018 sesalisi ukwenza ama-safety and security training workshop ukuthi ama-journalist engazivikela njani.
Imisa Zimbabwe iphinde yakhupha imibiko isola uhulumende bethi uChombo kayisuye wakuqala ukukhupha imibiko elakho ukwephula isisekelo sombuso bethi umphathintambo uPatrick Chinamasa, uSamuel Undenge, uMike Bhima loChris Mushowe ngabanye labo abakhuphe imibiko eyephula isisekelo sombuso uma kusiza kudaba lebulenjini okuluku-Facebook, iWhatsApp, iTwitter nezinye ezehlukeneyo. Imisa Zimbabwe ithe kukhona okuchaya amanzi kuhulumende osembusweni ngoba inkulumo zabo zonke zephula usahluko 61 lo-62 wesisekelo sombuso bethi lokhu kujonge ukwenqaba ukukhululeka kukaZulu lentatheli izindaba ekusebenziseni ubulembu bekhuluma ngezomnotho lezombangazwe. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.